ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokho akukhuluma angakukhuluma kulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu anje abone ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe evikele ilizwe ekhangela lomumo okhona elizweni ukuthi izinto zime njani ikakhulu ekuvikeleni ilizwe Gipsy emweni lo esiphakathi kwawo ukhomanda laye ulakho ukuthi aphume egcekeni akukhulume lokho akufuna ukukhuluma evikela ilizwe lakhe akulilungelo lakhe Gibbs khona ukuthi akhulume atsho njalo. Siyabona phela Gibbs ukuthi emazweni nala athuthukileyo njawo America lamanye nala akhuluma ngayidemocracy naleyo baye bekhuluma labo bayakhuluma labo bekhuluma okukuvikela okufaneleyo ngokuvikela ilizwe labo.
Ye kodwa nxa sikhangela phela iconstitution yeZimbabwe ayivumi ukuthi ukomanda akhulume into ezinje. So lapha-ke kaphambanisanga nje.
Ye yazi isisekelo sombuso sithini Gibbs sithi ibutho lozomvikela lona ngelokuvikela ilizwe njengakhonokho okukhulumayo. Isisekelo sombuso sona sithini? Isisekelo sombuso sithi sisho njalo sithi njengokuba sitsho ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi isisekelo sombuso siwabeka ngapha amabutho. Kuliqiniso khona kodwa-ke laye ukomanda kodwa ulelungelo lakhe phela Gibbs ukuthi akhulume akubonayo ngomumo okhona ngezombusazo.
Ye kodwa siyabona ukuthi kuyethusa ngoba owayengukhomanda laye wayekhokhela i-army uZinwabashe owakhuluma esithi kazuza sala ukuthi umuntu ohaya ngempini esitsho othwangelayo. So akwethusa abantu bezimbabwe khonokho
lokhona okwakuthi wayekhuluma lwana wakhuluma towards sokuthiya ekhethweni yikho lapho kwaba kubi khona kakhulu nxa sokuthiwa abantu ama-results okumelelwe ama-results ebesekhuluma izinto ezinjengazinezo. But kathesi nxa kungela khetho sidlule ekhethweni mina mbona ngani ezinye izinto Gibbs ziyakhulumeka ikakhulu ilungelo lawo amadoda lana ayiwavikele ilizwe bamele bakhulule khulume labo bekhululekile kodwa-ke kusokusiya ngokuthi abantu bona bakuthatha njani khona okwakukhulumileyo.